Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle. Olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 17 kuNhlangula 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubhubhe namuhla emini esibhedlela seMayinasoko. Okwakhathesi sisalinde ukuthi maybe kusazokuba lo mbiko osuka kumongameli welizwe umnumzana Edgar Lungu.
Wayengumongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda Kaseko.
Okwenza abantu bengalandeli ama rules and ama regulations of lockdown yindlala. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza.
Abantu abanengi bathi kunzima ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 eziqiniswe nguhulumende ngomvulo.
Bayakhala kakhulu abavela kwamanye amazwe amashop ayo kumbe isiphaza zabo ezingenelweyo zanqanyulwa kathathwa impahla phakathi. Bayakhala kakhulu.
Badlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela udlakela olwenzakale izolo kwezinye indawo. Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro Kaseko. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo athi akhangelele ukunqoba kukhetho luka 2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Wake waba ngumongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda Kaseko. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Iphephandaba leHerald libika ukuba uKaunda ubhubhe namhla esibhedlela seMayinasoko Medical Center eLusaka. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uKaunda ongene esibhedlela lesikunsukwana ezedluleyo ecela ukuba abantu bemthandazele. Bakhala abantu emhlabeni wonke jikelele ngokubhubha kukaKaunda. Umnumzana Vusumuzi Sifile Sibanda, umqondisi wePinos Institute of Southern Africa obesebenza loKaunda kulezi nsuku uthi kwephula inhliziyo ukubhubha kwakhe.
Ubhubhe namuhla emini esibhedlela seMayinasoko. Okwakhathesi sisalinde ukuthi maybe kusazokuba lo mbiko osuka kumongameli welizwe umnumzana Edgar Lungu. So ngikho sakulindele kodwa ke hayi sesitholile confirmation ukuthi ya umnumzana Kaunda kasekho.
Usibanda osebenzela eLusaka uthi uKaunda ube indoda emadodeni.
Mina lenhlanganiso engiyikhokhelayo iPanos Institute Southern Africa ukuhamba kukamnumzana Kaunda sokusichiye egcekeni ngoba ube yipatron yethu njengenhlanganiso, okusho ukuthi bekunguye ebesimthembile, nguye kade sithi nxa singaba kungaba khona okusikhathazayo sigijimele kuye, nxa kungaba khona okunye maybe esifisa khona ukuthi lathi sithole ulwazi olujulileyo ke sigijimela kuye.
Umnumzana Isaac Mabuka walwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu uthi kwephula inhliziyo ukubhubha kukaKaunda.
Ubabalo wasacrifisa impilo yakhe, wasacrifisa impilo yabantu bakhe, wasacrifisa ilizwe lakhe ezimisele ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke. Ngiyakhumbula ngesikhathi kulendlala thina silendlala ezinkambeni babezama ukuthi sithole ukudla kodwa sizwa ukuthi eZambia akula kudla. Kodwa ezinkambeni ngenxa yokuthi abantu basebe baningi kakhulu uKaunda wayezimisele ukuthi wasikushewe lokhu kudla okutholakele elizweni lakhe. Sizwa ubuhlungu kakhulu njengezaphu.
Umnumzana Nick Mangwana unobhala odlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokwethula kwemibiko uthi uKaunda wasebenza kakhulu ekubunjweni kwinhlanganiso ezinjenge Southern African Development Community lezinye. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandlekezana uPF.
Thina njengeZimbabwe siyakhala sibili kakhulu ngokulahlekelwa, sikhala kunye leZambia ngokulahlekelwa ngobaba o-former president u-president Kenneth Kaunda welizwe leZambia. UKenneth Kaunda ke ngathi ilizwe leZimbabwe kukhululeka kuyabe kungaphelelanga nxa singakhuluma ngoKenneth Kaunda.
UKaunda wabusa eZambia kusukela ngomnyaka ka-1964 kusiyafika umnyaka ka-1991. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Uzulu uqhubeka ezisebenzela njengenhlala yenza lanxa nje uhulumende esanda kuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama uyalandisa.
Abantu abanengi bathi benza lokhu ngenxa yokuthi balamabhizimusi abo. Unkosikazi Sithabile Ndlovu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo ngomunye wabo.
Okwenza abantu bengalandeli ama-rules and ama-regulations of lockdown yindlala. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza. Lokho kutsho ukuthi okuncane ebesikuthola lokho kusehla.
Umnumzana Isaiah Moyo ulombono ofanayo.
Cela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze lingamemetheki leli gciwane. Njalo labantu be lokho kumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi okunjengokuthi bangaxhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona njalo bafake lawo ma-mask esesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini sebesenza angani i-corona leyi iyesha okanti hayi isesekhona.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions othi kunzima eZimbabwe.
Imisebenzi kayikho laba amabhizinisi bayakhuluma ukuthi bayathwele nzima ukuze bekwaniseke kumbe ukubhadala iholo eleneleyo njalo kubona ukuthi bayakwanisa ukukhweza ke i-production lokuze phela lo esikwenzayo phakathi kwelizwe kumbe ngama-services abe ngama-services kumbe ama-products athengekayo akwaniswa ngabantu abaningi. Bayakhala abamabhizinisi imuli zithwala nzima ke ukuthi zithole ukudla, imuli zithwele nzima ukuthi abantwana bethole imisebenzi, izisebenzi zithwele nzima ukuze zithole iholo elenelayo.
Uhulumende waqinisa iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo esithi usumemetheka ngamandla umkhuhlane lo osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1640 eZimbabwe. Kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane lo elizweni izolo kwathi phose abangamakhulu amabili lamachumi amane 238 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro Kaseko. Iphephandaba leThe Herald livika ukuthi ubhubhele esibhedlela seSt Anne eHarare. Akwaziwa ukuthi ubulewe yini. UFather Ribeiro ungomunye wabantu abavimba ukulengiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukugwetshwa kwakhe phezu kwecala lokudubuka kwebhomba esilindweni sesitimela eMutare. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sombuso wabelungu. Nguye njalo waloba ingoma eziningi zesonto yeRoma kanye lelizwe i-National Anthem elabanye abambalwa. Walungisa njalo iflegi yelizwe encediswa ngabanye ababekhethwe nguhulumente. Umfundisi Kenneth Mutata uthi ilizwe lilahlekelwe ngumuntu obelwela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukushona ukababa uFather Ribeiro weCatholic Church o abantu abaningi bayamazi ngomculo wamabandla weCatholic Church kodwa abanye abakwazi ukuthi uqale ukusebenza lamanye amabandla ngama 1960s belungisa i-music yama-Africans wayenza i-contribution enkulu kakhulu kumculo lo o amabandla futhi ubaba uRibeiro usebenze kakhulu ngezombangazwe ngumfundisi wabantu abanengi babe behamba empini abanye bebotshwa yena waba ngumfundisi wa
lo ngumfundisi Kenneth Motata obexoxa le studio 7 eseHarare. Kolunye udaba, imbiko esisanda kuyamukela ithi umahluli wedale le High Court uJustice Eric Ndewere usexotshiwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukutholakala kwakhe elamacala amabili okwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Lokhu kwaziswe ngunobhala ehofisini kaMnangagwa umnumzana Misheki Sibanda namuhla. Iqula elaphenya udaba lukaNdewere lithi wayethetha amacala ngendlela eziphikisana lemithetho yelizwe. Kasenelisanga ukukhuluma loNdewere ngalolu daba. Izizalwane zakwele South Africa eSoweto sezisungule uhlelo lokuxotsha abakwamanye amazwe kuleli lokitshi. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Beziphume ubuningi zakhamizi ze-Deep Kloof eSoweto zizingela abakwamanye amazwe ngokuthiwa baselizweni ngokungekho emthethweni zisithi abaphume baphele ngoba bengekela bazayifunda ivaliwe. Nkosazana Zandile Dabula omunye wabebetshengisela laba uthi bebezoxwayisa olendlebe ukuthi akezwe kungabonakale.
We gave them at least 7 days to vacate. We'll be starting up with the cleanup. If they don't vacate in 7 days, so this is the fourth thing that we're talking about here.
Basalelwe izinsuku eziyisikhombisa kuphela ukuthi baphume baphele.
We're not fighting them, but we're just asking them to vacate peacefully so. So that's why we emphasize that we'll remove them forcefully so.
Izakhamizi lezi ebezikhatshwe ngamapholisa zithi abakwamanye amazwe laba yibo abadala ubugangi kule lokishi. Zifole zaya kwenye indawo okuthiwa iBaghdad zisithi indawo le yindawo yobukliwi yabomahotsha lezidakamizwa lezephulamthetho. Bafuna njalo abakwamanye amazwe abalamabhizimusi amancane kuleli lokishi baphume baphele besithi la amabhizimusi kufanele enziwe izizalwane zakwele South Africa ezingasebenziyo. Bathi abakwamanye amazwe laba bathatha imisebenzi eminingi. Lokhu kutshengisela ukukhanya kuza kuqhubeka kubangela ukuthi abanye abakwamanye amazwe baphume elokishini le-Deep Kloof baye esihlotsheni zabo kwamanye amalokitshi. Baningi-ke asebesole ukutshengisela lokhu besithi yi-xenophobia esegcekeni ngoba kusolwa abakwamanye amazwe kungelabufakazi bokuthi boneni. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Magdena uthi ngumkhuba omubi ukuthi sonke isikhathi impilo ingaba nzima kugegelelwe izalwane zakwamanye amazwe.
Bayakhala kakhulu abavela kwamanye amazwe amashop ayo kumbe iziphaza zabo ezingeneleyo zanqanyulwa kathathwa impahla phakathi bayakhala kakhulu. Besingezwa ukuthi bakhona yini abavela eZimbabwe labo abalimele kumbe labo abathathelwe impahla ezidolo zabo.
Abebetshengisela namba bebethwele imiqwayi izinduku lenswazi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimbokodo elwela amalungelo abesifazana unkosikazi Victress Mathutu uthi bakhathazekile kakhulu.
Kusiphatha kabi kakhulu lokho, akukho into ebuhlungu empilweni njengokuthi uhlale uwethukile uhlale usesaba ukuthi loba yini sokungenzeka kuwe. Kubuhlungu kakhulu ngoba lathi silapha nje ngoba sizizamela impilo ongangokuthi ngani isimo asinjengaleso siyisikho sona emazweni esisuka kuwo ngabe kasikho kuleli lizwe laseSouth Africa.
Ene South Africa lungiselela ukuqhuba ukhetho lwezabelo ekupheleni kwanalo umnyaka. Kuvamile ukuthi ngesikhathi semikhankaso kuhlukunyezwe abakwamanye amazwe ngenxa yezinye inkokheli ezithi yibo ababangela indubo ezibhekane lelizwe. Njengenjwayelo uhulumende akazange aphawule ngokutshengisela lokhu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulabanye abathi ibandla elibusayo leZanu PF kalenzi kuhle kodwa kubuye kube labanye abathi inkinga isemabandleni aphikisayo. Lokhu kuphuma njengesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Okwamanje abantu bakhala ngokugubudeka komnotho ongaguquka kwemithetho etshiyeneyo engenza kube lo mbuso obalulekileyo elizweni, ukudlephana kwamabandla aphikisayo lokunye. Ibandla leZANU-PF lithi kuningi selikwenzile uZulu eZimbabwe, loba kulabanye abakhuluna ngokuthi sebephila njengenyamazana ngenxa yokuswela imisebenzi ngesikhathi ilizwe lisana nomkhuhlane we-COVID-19. Umphathina bobona ngezokusetshenziswa kwemali yelizwe uMnumzana Mthuli Ncube usanda kwethula umbili oveza ukuba ilizwe lenze imali ebelenzalo efika phose amabhiliyoni alitshumi amadola, $9.8 billion, enyangeni ezintathu ezisanda kwedlula. Kodwa abantu bahlaba umkhosi besithi imali kayibambeki eZimbabwe, lapho abaphila khona ngamandla kaNkulunkulu. Kodwa uMnumzana Mabutho Moyo, umsekeli walowo ubona ngezemsebenzi kubandla elibusayo, uthi badlelana kahle loZulu ozavota ukhetho oluzayo.
Kuyacaca ukuthi ngo-2023 iZANU-PF izanqoba ekhethweni. Lokhu kudalwa ngama-policies esithe yawafaka ajabulisa uZulu.
Abandla aphikisayo akhala ngokuthi uhulumende wehluleka kulungisa ezomnotho, loba esethulela uZulu imbiko ethi usanda kwenza imali eningi okumangalisayo. Athi yiwo alwela amalungelo kaZulu, hathi uhulumende obopha mahlayana abantu abavalelwa entulongweni bengela macala. Okwamanje athi azama ukukhanga abantu ukuba babhalise ukuvota kukhetho oluzayo oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda uthi kuningi asebekwenzela abantu, ngakho-ke bazanqoba kukhetho lokudinga amakhansili abazamela idale lephalamende lolukamongameli.
Uye wanqobayo kukhetho luka-2018. Kwalalokhu kumgceke ukuthi uPresident Chamisa uzaphumelela ekhethweni luka-2023. Sekela wakhe nguZulu weZimbabwe, kwalalokhu kukhula kusiya phambili.
Akwaziwa ukuba ibandla le-MDC Alliance elikokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liza kwenelisa ukubamba ngamandla uhulumende ukuba aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho, ngenxa yokuthi lilamalunga amalutshwane kudale ephalamende. Kunabanye abantu ababambewa ngaphansi bemangaliswa yikuxokozela phakathi kwebandla le-MDC Alliance le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Tactus Munzura. Bathi amabandla la kawasela ndaba labo. Kodwa umnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lwezokwethula kwemibiko kubandla leli uthi bazasebenzelana loZulu. Uthi okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo.
Siyazilolonga, siyazilungiselela kabanzi, sikhangelele ukhetho luka-2023.
Ibandla leZaphu lithi sidlelana kahle loZulu ngoba yiyo insika yalo. Lithi lizana lo mbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngazo zonke indlela, lincedisana labantu bakweleZimbabwe. Ibandla leli lithi udlelana kwayo labantu kuveza ukuba lilibandla likaZulu. Umkhokheli walo uMnumzana Isaac Mabuka uthi lokhu yikho okuzokwenza banqobe kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Irizini esibona ukuthi iZaphu ingawina ama-election yizinto ezibonakalayo kathesi elizweni. Abantu bonke sebedubeka, definitely kumele sivotele enye iphathi engayisiyo leyo ebusayo.
Ngokuhlupheka kwabantu elizweni kukhanya ingani uZulu uphakathi kwelitshe lombokodo. Kulabanye abathi sebelahle ngukhulumende kanye namabandla aphikisayo. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Bekezela Gumbu uthi ukuxokozela phakathi kwamabandla aphikisayo kuhlezilukeka kwebandla elibusayo kuzavela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 njengoba lenkokeli yemdabulayo izangenela kwezokuvota.
Khonoko abakhuluma ngokuthi abantu abahambi abaphume ezindlini beyirejista kuqakathekile, kodwa sebeyenze njalo kumele kubonakale ukuthi kuyenzakala ama-electoral reforms.
Enye ingcwethi kwezombusazwe ezimele uMnumzana Blessing Chidoni uthi ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngokunye okwenza kukhanya ngani abantu balahle ngamabandla wonke ezombusazweni. Uthi uhulumende kavumeli ukuba abamabandla aphikisayo angene kuzo.
I-opposition ayikoreti abala indawo yokuthi bekwanise ukuthi beyenze ama-movements singazikhangela kwele COVID-19 esebenzela kakhulu labo aba-in power, because they can easily manipulate i-opposition ukuthi ingakwanisi ukuyakhampeyina.
Baningi abantu abakhala ngokwenzakala kumabandla ezombusazwe njalo bathi kabasoze bevote ukhetho oluzayo ngoba uhulumende kabenzeli kahle kuthi njalo abaphikisayo badlephana sonke isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnumzolozi Ndlovu.
Kulive talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa zinhlanganiso ezinceda amantombazana lokunye okuphathelane lokwenzakala eZimbabwe. sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usephendukile elizweni lakhe kulandela imihlangano yakhe lenkokheli yakwamanye amazwe kweleBhilitane kanye lomhlangano awenze lomkhokheli wakweleRussia uMnumzana Vladimir Putin izolo. UBiden uthi utshele uPutin ukuthi kumele ekele ukukhahlameza amalungelo kazulu. Amantombazana angamachumi ayisithupha 60 aqhuba izifundo zika form 3 lo 4 izolo athole usizo lwempahla zokusebenzisa nxa esemfuleni kanye lezokwenqabela umkhuhlane we COVID-19 kunhlanganiso ezizimeleyo. Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights imanyene le supporting soul sending smiles zaphathisa amantombazana la ahlala eHyde Park endaweni ezivalisa iSt Peter's iNyumazwi Robert Sinyoka le Methodist Villages ngempahla ezigoqela ama-sanitary pads, ama-mask, ama-sanitizer kanye lengwalo zokufunda ngamalungelo awo ezivela kuZimbabwe Human Rights Commission. Inhlanganiso le ithi uhlelo lolu luqondane lelanga lokunanzwa kwamalungelo abantwana kuzwekazi le-Afrika olwe-Day of the African Child, njalo amantombazana la azaqhubeka ethola lolu sizo nyanga zonke. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights.
Sikhangele kakhulu abantwana abaku form 4 maqala yibo abalungiselela imihloliso okwakhathesi. Asifisi ukuthi umntwana ngapha ebhize lungiselela imihloliso ngapha etshaywa likhanda ukuthi uzasebenzisani nxa insuku zokuba sesikhathini sezifikile. Then nxa inamba ingenelanga besisehla sikhangele o-form 3, nxa ingenelanga sehle siye kubo-form 2 esigabeni nje jikelele, ikakhulu futhi njalo abantwana abaphila lezimuli eziswelayo. Njalo futhi sikhangela ukuthi laba bantwana abango form 4 yibo phela asebehahlabelwa kakhulu ngamajaha. Abanye bakhona babesitshela ukuthi ngenxa yokudura kwama sanitary pads sebeze becina bekhombela nje khona ukuthi bathengelwe ngamajaha.
Lithi amantombazana la lizawafundisa ngokunye okuphathelane lamalungelo abo. Kuyini lo?
Khangele indaba zezemvelo lamalungelo. Bafundise lendlela zokuxoxisana lalaba benza izinqumo mbe ngithi abakhokheli besigaba ngenzinto zamalungelo ezibakhathazayo njengabantwana. Zadala amathuba lapha abazabe behlala khona laba bakhokhelayo nabazali besethula bona inkinga abahlangana lazo njengabantwana. Besikhanyelela ukuthi sizabahlalisa phansi bonke sibafundise, kodwa ngenxa yesimo se-corona besesiba landa emizini yabo sisiyabanika lokho besibaphathele khona. Sisiya phambili sizabe sibapha nje ulwazi olutshiyatshiyeneyo ngendaba zamalungelo.
UMnumzana Khumbulani Maphosa ngomqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights. Amabandla ezombusazwe amancane aphikisayo athi lawo aphakathi kokudinga usekelo phambilini kokhetho luka-2023 athi njalo akhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Sixoxele umkhokeli webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters uMnumzana Xolani Chuma endawonye lonobhala jikelele webandla leThe Patriotic Front uMnumzana Andrew Nyathi onguye osungula lingxoxo.
Ibandla le Patriotic Front. Umsebenzi esiwenza umsebenzi omkhulu. Asifuni nje into yama-election. Sifuna ukuthi kutshintshwe indlela yokubusa kuleli lizwe lakithi. So thina siqala awunalo unyaka okhetho lololuzayo. Kumele kwenzakale ukuthi abantu besigaba lapho esikhona thina bahlangane batsho ukuthi yiziphi inhlelo abalazo abafuna ukuzenza. Bese bezikhethela umuntu we-Patriotic Front oza kuba labo ngokhetho.
Baba Chuma, njenga be Zimbabwe Economic Freedom Fighters, ungasichazisela ukuthi lingaphi ngamalungiselelo okhetho.
Sisayenza ama-structures amaningi akhona asenziwe kusukela lapho ke sesifundisa abantu ukuqakatheka kwe-economic freedom. Ngakho singena esingathi thina ku-economic war silwela inkululeko yomnotho elizweni lonke. Umnotho utholakala kakhulu ekubeni abantu babambe ama-resources okuhlanganisela umhlabathi, kuhlanganisele imigodi, kuhlanganisele ukulima, kuhlanganisele ngitsho lemfundo. Ngakho ke kathesi thina esikukhangele kakhulu ukubana sifundise abantu ngokuqakatheka kwalokhu, sinikishe ukuthi abantu bonke bayalungiselela ukuvota, amalunga ethu alungiselela ukuvota. Silibandla elingakhangelanga kuphela ilizwe kodwa likhangele ngitsho le-Afrika yonke.
Ubaba Nyathi, ubaba Chuma lapha uMzwile uthi indikimba abayiphetheyo besiya ebantwini ngeyomnotho. Lina yiphi indikimba emqoka elizahamba liphethe ebantwini?
Indlela ubaba uChuma abele ngayo sivumelana laye kakhulu kakhulukazi, ikakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu vele abesikhona ekulweleni ilizwe sathola i-political power, amandla awenotho awekho. Yikho ke sisithi thina ekuqaleni lapho esikumele sesifuna ukuthi siqale khona, sifuna ukuthi siqale ekutheni abantu baphiwe lawo mandla awokuzivusa ezindaweni zabo, ezigabeni zabo, bese bezenzela inotho yabo. Ngoba okwenzakalayo khathesi yikuthi inotho ithethwe ngabantu abalutshwana abahawukela amakhiwa ebusa inotho ingeyabo. Thina abanye sasilwela ukuthi silwela abantu bonke, kanti bona balwela izikhwama zabo. Kuthe mase kufikele ukuthi uzibuse nangu usekhona, sebengena enothweni sebethatha lokhu bethatha lokhu bebulala i-railway, bebulala i-national blanket, bebulala lokhu, i-production yafa yonke yaphela yathi tu kuleli lizwe lakithi. Iqeda ngabantu bonaba. Kodwa ke basebesibakwazi ukwehlukanisa abantu ukuthi abantu bangaboni ukuthi behlukaniswa yikuthi kulanjiwe. Bese bebona abantu bese bebona ngathi behlukana ngenxa yesizathu sokuthi omunye ukhuluma lolu limi, kumbe omunye ukhuluma lolu limi, kumbe omunye uzalwa ngale, kumbe omunye uzalwa ngale. So indaba yokulwela umnotho silabo oChuma 100%.
Baba Chuma, siyazi ukuthi abamabandla aphikisayo abafana labo MDC Alliance batshona bekhala ngokuthi iZANU PF iyaqilibezela ukukhetho, ngokunjalo kukhona okumele kulungiswe. Kukhona yini elikhala ngakho lani njengeZimbabwe Economic Freedom Fighters elifuna kulungisiswe kungakayiwa kukhetho?
Thina njenge-EFF yalapha eZimbabwe sesakunanzelela okokuqilibezelwa. Mina ngokwami, ngokubona kwami, kungabe kukhona, kangifuni kukwala khonokho ngoba mina kanginabufakazi labo. Kodwa engikwaziyo ukuthi abantu okwenza badliwe kakhulu ekhethweni yikubana bayehluleka ukufundisa abantu babo okumele babavotele.
UMnumzana Xolani Chuma ngumkhokheli webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters ubexoxa endawonye lonobhala jikelele we-The Patriotic Front uMnumzana Andrew Nyathi. Sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngumongameli wakwele Zambia uMnumzana Kenneth Kaunda kasekho. Abaningi bathi kunzima ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 eziqiniswe nguhulumente ngomvulo. Yimi, uNtungameli Nkomo.